baphangisile ukuya koBulawayo. Kodwa mabona bebona kufanele ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government. Sina njengenhlanganiso ye-MDC namhla sinomhlangano sibizile abakhokheli abakoBulawayo. Ngenkokheli ze-national leadership khuluma ngodaba lolu sizabe luxazulula. Umhlangano lo uzaphuma le ndlela, so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwa njani siya phambili. Kodwa njalo ikwazi ukuthi sayenza i-statement ngempelaviki ukuthini okwamanje uTownclerk kumele abele emsebenzini kube le-investigations kuqala.
Singathi-ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho, ngoba sijalo ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hhayi, ngoba kathesi kuthiwe kukuthumele iqhula ukuthi liyehlolisisa udaba lakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi kufuna ukuthini iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho, baba Molokeni.
Hhayi, mina ngibona ukuthi kusesemasinya. Ngoba umlilo wakhona sewabhula kudala, abakulazibiki khona lokuseselo mlilo kulibhi kumlilo sewabhula kudala, uTownclerk sebuyelela emsebenzini.